Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo oseZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izithi ezizolezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBrithani, uMnumzana Lloyd Msipa uthi izithi ezizozomnotho sezibulele ilizwe.
Nxasi honest with ourselves was ukuthi ama-sanctions afakwa le-America le-Britain eZimbabwe sibhanishela indaba yekuthatha inhlabathi. Sokuthi kathesi sesile-opposition esisithi no, ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza ama-sanctions bazathini? Bazavukela ithi i-government.
UNkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyo abulala abantu, akusiyo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yezanu-PF ephethe ngakhona abantu. I-government yeZimbabwe ingatshelela abantu eceleni, ibarobhe, ibatshele ukuthi liyahlupheka, liyalamba, awunamsebenzi ngenxa yama-sanctions. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
UMnumzana Msipa uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Ama-sanctions engakhitshwanga, it means noma i-government yethu esilayo ayisoze ivume ukuthi ukubusa kwe-opposition. Nxa laba behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhitshwe, sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe or bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho, sesibakhipha kuma-next election.
Kunabanye abathi izijeziso zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka, uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela uMnumzana Phillips Banda, isizwana seZimbabwe ehlala eBrithani.
Xa litsheliwe ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awo Zimbabwe awafakwa ngokwe-Zimbabwe government. Ama-sanctions eZimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelani amanga ukuthi kuthiwa khona eZimbabwe kulama-sanctions, akulama-sanctions ama-Zimbabwe.
UMnumzana Thamsanqa Joe, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eleZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa yama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyana esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyana esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawayo sasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho.
Ngaze uthathe o-Obama abalitshumi labo-Merkel labobani ubalethe eZimbabwe, abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions. So lokhu yikuyengana ukuthi abantu bethu kungatshintsha uhulumende izinto zizalunga. Akula lutho oluzalunga eZimbabwe as long as ilizwe li-under ama-sanctions.
Uhulumende weBrithani utshele Studio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe, afake le mithetho emitsha ngemva kokucecebuka kwalelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBrithani ikhanelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwayo nale inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.